ingcitshi kwezombusazwe zithi lokhu kutshengisa ukuba umsakazo we-ZBC lamaphephandaba awezimpapers abalisela oHerald, oChronicle, iSunday News leSunday Mail kumele balungisise indlela abethula ngayo izindaba ngoba imali abayisebenzisayo ukuqhuba umsebenzi leholo ivela kuZulu. Umnumzana Sinike Sibanda ngomunye walezingcwethi osekela isinqumo seHighcourt lesi.
Into esihlala siyibona le into yade sikwazi ukuthi khona vele iyenzakala isikhathi sonke, so ayisonto emangalisayo vele. Any judge ukuthi ngabe banike isinqumo esingayisiso besiza ba-worried because vele bajayele ukuthi khona ba-opposa and it's not fair, and into akade behlala beyibona beyazi, but babemelele ukuthi khona kuze kube lomunye umuntu oza-apply and aphikise.
USibanda uqhube ethi umsakazo wesizwe onjenge-ZBC ungasetshenziswa libandla elinye lezombusazwe le-ZANU-PF kuphela, kodwa ke isinqumo lesi laloba sisihle silakho ungaguquli okuningi ngoba singasoze silandelwe.
Kumele ukuthi khona njengelizwe sibuyele back to ama-basics, sisebenzise i-constitution. Singavumelana i-constitution ukuthi kumele umuntu wonke abe represented kuhle kuhle, kumele kube njalo. But obviously i-ruling lay doesn't mean ukuthi khona izatshintsha indlela izano esebenza ngayo. Izano isebenza njalo vele, so we do not expect ukuthi khona kube lokunye ukuthi kube vele, you know. Yeah, isinqumo esiyenziweyo, but akusho ukuthi sesingatshintsha into eziningi.
Isakamuzi seHarare umnumzana Mlindiro Mancitshana yena othi lesi sinqumo siveza ukuba ukhetho lwalungakhululekanga, kungakho udaba lolu kumele lungisiswe.
Lokhu sokuhle kwaveza sobala ukuthi amakhotsi ethu lapha eZimbabwe asebenza engaphansi kwe-ZANU-PF. Kambe nxa ukhetho solulomnyaka lwehlule, kukhona kuphuma impumela namhlanje ukuthi izinto azihanjiswanga ngendlela, batheni ukukhuluma ngesikhathi esiyiso esiqondileyo? Lokhu kuhle kwaveza kumbe kwa-expose wona ama-courts ethu ukuthi lapha eZimbabwe umthetho kawulandelwa. Kokompunzi idla emini, abantu laba bayenza abakufunayo, yiwo ama-reforms okumele alandelwe, njalo bekumele bakukhulume lokhu ukhetho olungayenziwa.
I-court ithi ngokusebenza ngale ndlela amakhampani kahulumende omabili ancitshe amathuba abanye amabandla ithuba lokukhulumisana loZulu bechasisa labo inhlelo zabo ukuze abantu bathole ukuzikhethela ukuthi yiliphi ibandla elingamela izifiso zabo balivotele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Bebe.